isifiso sami sikhona leso ukuthi ngabe abantu bamazilela ukusebenza okwenza ama-MP namakhansela awezamthetho ukhombe ngumjuro uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezamthetho usebenza njani, ngoba siyabe simhlezi ubhobo phela ngebandla simekasure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhabu baqonane. So kuba ne-difference even bakuthi ngapha singama-MP awezamthetho yize ingene ngo-2015 aku-2018 ungakhangela imisebenzi eyibambileyo nezinto esizenzileyo kunye nabahlali sephela nabampopoma ukuthi ukhangela kathesi sekungene abanye uzabona umehluko omkhulu kakhulu okuze ukuthi kona kathesi uyeza abanye abantu sebezele kukhuluma ukubana aqala sabhayiza sakhipha u-MP wayesebenza njalo esimela izinga sebhalele ephalamenti bekuzwakala ngihlala ngikhuluma ngihlaba umkhosi ngikhala ngentuthuko yangapha kwelakithi not only kobulawayo kuphela kodwa imagreland yonke ejikelele ibamba kuzefikele wanke ibambe kuzefikele nkayi ibambe kuzefikele kezi kulanti khonale ngoba bengikhangele imagreland yonke njengesigaba sethu. So kathesi konke lokwana sokuthulezi abantu sebeqala manje ukubona saphamanisa. So ngibona ngabe this time around kuzaqala-ke ukubana sihambe nogwalo nalolubona abantu bazavotela abantu abasebenzela abantu.